Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 Ncwabakazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obambekayo obungamusa emthethweni. Njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu.
Umnumzana Raila Odinga umunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli weKenya lapho kubikwa unqobe umnumzana William Ruto uthi ke mukeli impumela yokhetho njalo uzayiphikisa emthethwandaba.
Ubonile omama bayenzile iconference yabo for the Congress lapho ke abangcobe khona ubaba ngokubana abe nguyo zathumela ngo-2023 ngabona namayouth futhi lawo esengisefana nawe kwi-conference yabo.
I-ZANU PF yazise namhla ngomhlangano walo omkhulu owe-Congress owenziwa mhla ka-26 ngomfumfu usiyaphela mhla ka-29 ukukhetha inkokheli. Umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa lonyaka esigabeni seManicaland ubikwa ususabalala kwezinye izigaba zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli womthethwandaba waphezulu owe High Court uJustice Sylvia Chirawo Mugumba walile kwamukela isicelo someli wezengeza West edalela eParliamente umnumzana Job Skala esokuthi athoniswe isuka engekhaya ngokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail ecaleni aletheswayo lokuthi wayephambanisa ukusebenza kwamapolisa ababe cubungula udaba lokubulawa kukaNkosazana Mo Blessing Ali ilunga libandla lakhe ele Citizens Coalition for Change. Unkosikazi Beatrice Mthethwa owenhlanganiso yamagqwetha abona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights nguye ophanyeke lesisicelo emele uSkhala. Umnumzana Raila Odinga umunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli wakweKenya lapho kubikwa kunqobe umnumzana William Ruto uthi kemukeli impumela yokhetho njalo uzayiphikisa emthethwandaba. Amakomishina amane phakathi kwayisikhombisa sekela umnumzana Odinga kulolu daba njalo agcizelele lamhla kubana amnani lamavoti awabalanga ngefanelo. Emhlanganweni lenthethe lezindaba umnumzana Odinga yena osencintise kahlanu kukhetho olufanayo kodwa enganqobi ukwayise abalandeli bakhe kubana bengabangeli udlakela njalo balandele umthetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi icubungula ezombusazwe.
Umthetho usebenza ngento ebambekayo, umthetho usebenza ngento enobufakazi. Okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obambekayo obungamusa emthethweni. Njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu ngoba siyayazi iKenya inomlando wodlakela ezimeni ezifana nalezi ezokhetho. Sike sakubona udlakelo lube likhulu kakhulu lwathatha imphefumulo yabantu eminingi phakathi kwakhe futhi uOdinga no Uhuru Kenyatta. So lokho kukodwa yinto enomlando, yinto enembali kwipolitiki yeKenya esingakubona abantu sebekwenza uma ngabe kuyukuthi ubuholi ungazange bayengamela ngendlela elobunono lento. Kukhona inkulumo eke yaba khona ethi ukhetho alukafiki esiphethelweni uma konke okuqondene nokhetho kungakapheli kube nakho lokho kuthiwa yiriran kodwa ukuze kwenzeke lokho esimene sifana nalesi yikuthi amajaji ebe emvuna uOdinga ngoba uma engamvuni ngokwe constitution yase Kenya ithi 50+1 esikubonayo ukuthi uRuto ukutholile lokho ngokwe constitution uwinile kodwa ke uma kungajikwa lokho sokungajikwa ke ibufakazi obubambekayo uOdinga azawubeka phambi kwenkantolo inkantolo imvune kube sokusiba yilapho ke okungathiwa akuyo kurirun kodwa ngabe bebonke abenelisanga ukumeqa u50 kade kungeyikuyiwa nasekantolo kade kuzovele kulungiselelwe ukuthi kuyiwe kurirun so nje kusenomqansa omkhulu kakhulu abantu baseKenya ababhekane nawo inkinga ukuthi lapha sesikhuluma ngumuntu isikhathi sakhe esesincipha kakhulu kwipolitiki yakhe ngokwempilo yakhe
kodwa sesibhekisisa indlela ukhetho oluqhutshwe ngayo singathi kukhona inobe kusolisa okungakhomba ukuthi impumela ayilunganga
esikubonile ngokhetho lwaseKenya ngicabanga ukuthi ekukhankaseni konke kubukeke kuhamba kahle kakhulu ukweseka koOdinga okuye kwaphumela obala esekwa nguHuru Kenyatta ngibona ungathi kulukhinya bezile ukhetho lwakhe uOdinga ngoba kube sengathi yena usengoweqembe libusayo uRuto ungathi usesiza engathi usesiza eqhamuka kuqembe livele lifuna ukwengena engathi phecelezi opposition khona lokhuyana kusimo sabantu bezwe kuyakulimaza ngoba bayebe izikhala kade belazo ngaphansi kuka uHuru Kenyatta bayebe bona ukuthi nawe usazoqhubeka ngendlela lona ophumayo akade esiphethe ngayo siphinde sibuke ungathi sisiba khona lento yokuthi abavoti sebebuka nokukhula komuntu uma ubuka uOdinga encintisana noRuto uRuto usemncane kakhulu ubutsha bakhe yibo obungabe naye umlekelele kakhulu ukuthi athole amavoti
umnumzana unsenzo nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzoxoxa lapho ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa lonyaka esigabeni seManicaland ubikwa usubulele abantwana abafika amashumi ayisithiyagalombili abangamakhulu amathathu balaliswa yiwo phansi. Uhulumende uswela ukumemetheka komkhuhlane wendingindi lokhu kwabenkolo yesipostoli eManicaland esithi yibo abangahlabisi abantwana babo ukuzivikela emkhuhlaneni lo njalo kabelaphisi labo abayabe begula. Amanye amadolobho aseZimbabwe asehlezi elungele ukubana nxa umkhuhlane wendingindi lo ungafika kwezabo izigaba batholakale sebewulungele. Kobulawayo umqondiso wezempilakahle kukansili yaleli dolobho umnumzana Charles Malaba uthi sebelungele ukumelana lokumemetheka okungaba khona kumkhuhlane wendingindi ngokuthatha amanyathelo athile. Wabuya waxwayisa izakhamizi ngokuhlanzeka ukubana bazivikele kweminye imikhuhlane ikakhulu owesihudo ngenxa yokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho kulezi nsuku. Umalaba uxoxa logayina Gumede Saidi oweStudio 7 ngalolu daba.
Kobulawayo owakathesi ke singakatholi amakhesi endimini but siyazi ukuthi indimindi siqhamukile elizweni kwezinye izindawo zelizwe. But ayikobulawayo kwakathesi esitabeni sanhla seke singakatholi amakhesi.
Lenzani ukuthi lizilungiselele ukuthi nxa ingaqhamuka kobulawayo lilungiselele
okuqala ngathi vele ezi-EFS department ihleli sivele si-alert siremzamo ukuthi simele ukuthi siyazi ukuthi imikhuhlane ingaqhamuka anytime so kulama program yele abe ekhava noma ukuthi nxa umkhuhlane waqhamuka kusithole sizilimpelini. Kodwa lokho kwenzakala ukuthi engaze bekhona ama-program nxa sekude ukuthi sekule umkhuhlane seqhamukile kwezinye indawo within ilizwe.
Kulalaba abathi bona abahlabisa abantwana ingxenye ngenxa yenkolo zabo, lenzani ngabo labo abantu? Ngoba kukhanya kumemetheka kulabo abantu abangahlabisiyo abantwana ikakhulu.
Ye, hayi, siyazama sele ukuthi sibakhuthaze labo bona, especially abantu bakhona abantu abama-church amanye athi bona abantu babo bangamenanga bahlaza. Kodwa siyazama ukubabona ukuthi ihlopho lokhona ukuthi sizama ukuvikela abantwana. Asithuthi bephambaniseke esikolweni nabo, kodwa impilo zabantwana ziqakathekile njalo banazele futhi nxa abantu babo sebethe baba lo mkhuhlane ugcina usungena kwabanye abantwana laba laba abangasibo part of i-church yabo. So okuthi sibi naye njengoba sazi ukuthi ukushintsha ukholo lomuntu kuphile komuntu ingqondo yomuntu kunzima, kodwa vele asidinwa njengoba vele sisebenza khona asidinwa ukuthi sizame ukubakhuthaza ukuthi bakubone ngelihlelo elishiyeneyo ukuthi senzela abantu ababo isheli yakomkhulu
bese sitshintsha lapha sesihamba ngendaba zamanzi. Amanzi koBulawayo kulezi nsuku khanya ayaswelakala, ayahlupha. Lokhu kukhathaza njani impilakahle yezakhamizi zakoBulawayo?
Kulohlupho olukhulu kakhulu ngoba yazi amanzi vele aqakathekile nxa sikhangela indaba zokuhlanzeka. Ngoba nxa abantu besendaweni engahlanzekanga kundaba ukuthi siqhamuke imikhuhlane, especially imikhuhlane esifuze leminye nje ukuthi imikhuhlane kuthi ukuthi abantu abasagezi, abantu abasasuthi bagcine indawo zawo, amathoyilethi ezambuzi zihlanzekile. So khona kuyana kuya-expose abantu kumkhuhlane, especially imikhuhlane yesihudo. So esikwenza thina-ethics department sigcina ngokuthi sikhuthaze abantu imfundiso yokuthi asitanxa amanzana la amalotshi angabe ngathola baphathe mkhuhlane, njalo kuzama ukuphephela amalotshi akhe nxa sibe nawo aphathe mkhuhlane. Ngoba njengoba abantu amanzi sephonga ukuthathwa sigcina ema-containing lapho kufuna ephuma ezimpompini, kubayimele ukuthi amanzi lana adevuke eqondile ehlanzekile begcine bewacontaminate-a bona begcine siba yilohlupho futhi sesezilemkhuhlane. Ngoba vele abantu amanzi akhona ayabe emalutshwana, so kuthole ukuthi asesetshenziswa lokhona ukuthi ezinye indawo zisala zingasagiliswana njengamaizambuzi, njalo abantu bengasahlanzekanga bemkhuhlane ngaba.
Mnumzana Charles Malava ngumsekeli kamqondisi wezempilakahle kumanisipala wakoBulawayo. Limuzwe xoxa lapho logayena Gumede Saidi owe-Studio 7 ngocingo ekoBulawayo. Ibandla lezanu-PF lazise namhlanje ukubana liza kwenza umhlangano walomkhulu owe-Congress kusukisela mhlaka-26 ngumfumfu kusiya mhlaka-29 lapho elizakhetha khona umkhokheli walo omutsha kanye lamalunga e-Central Committee. Lokhu kwaziswe ngumqondisi wenhlelo zaleli bandla uMnumzana Obert Mpofu. Umhlangano lo uza ngesikhathi kubekwa kulokudonselana okukhulu phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Ngokunjalo umbuzo omkhulu ngothi singabona uChiwenga encintisana nalo Mnangagwa na kulo mhlangano la edinga ukuba na umkhokheli weZANU-PF. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma waqala ngokumbuza ukuthi kuyini sibisibili abakukhangeleleleyo kuCongress yabo leyi.
Ikhangeleleyo ukuthi bona sengilonga kuthi akuhle Emhlanganweni lo siyabona ukuthi liza khetha umongameli webandla ubizwa njalo ngokuthi ngu first secretary. Siyazi ukuthi abanye bathi kulokudonselana okukhona phakathi kukababa uMnangagwa loChiwenga. Asisoze sibone ubaba uChiwenga mhlawumbe phuma esithi laye usefuna ukuba ngumongameli webandla inencintisana lo uMnangagwa.
Angiboni ukuthi bandalo mina ngoba yena ubaba ukuthi kanthatha ngigcinele emgcekeni yedwa esithi kona i-candidate yethu eka-2023 ngubaba uMnangagwa. So xa yena ekushilo emgcekeni phakathi kwabantu kuzabe sokuvele ngabe ubona kuthinte izinto. So angiboni mina ngoba imisebenzi yabantu abafuna ukuthi because i-division ebandleni-LSRPF. Ngibonile omama bayenzile i-conference yabo already preparation for the Congress. Lapho-ke abagcobe khona ubaba uMnangagwa ukubana abe nguye ozathimela ngo-2023. Ngabona nama-youth futhi lawo esenzinto efana nayo ku-conference yabo preparation for the same Congress naley. And I'm sure ama-overtrains abalandelayo ku-conference yabo, I'm sure labo futhi kuzahamba ngendlela efana naleyo ngoba thine saba nokhetho lama-overtrains kuma-district lapha. Abaningi bayenzile ama-resolution abo bonke beqale bathuma le resolution ale yokuthi bona come 2023 ubaba uMnangagwa nguye ozabe esikhokhela ya kuma-elections ona lawo.
Ulilunga le-Central Committee ukhangelela ukubuyela yini kule komiti, ukhangelela ukukhethwa njalo?
Ye, hayi mina ngizoba le-Central Committee ndalo ngikhangelele ukubana ngase ngihamba ekhetheni. Ngizabuyela futhi ngoba ngisebenze kuhle ngendlela ebe ngidinge ngayo ngabantu abekomiti yakoBulawayo. So ngangibona ukuthi bane-enemy engaphazamisa khona lokho.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee. Ukuhlaziya lolu daba untungameli uphinde waxoxa njalo lengcethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Hlela Ncube.
Angiboni ukuthi banenguquko ekutheni ebantwini beZimbabwe kuzaqhubeka kuyikho khona lokuyana esikujwayeleyo. Nalabo abazangena ezihlalweni baza bayibona labana abadiniweyo asebehambele indlela ende yokudiliza ilizwe lifike kulesi sibanga singelamsebenzi, singelazibhedlela, singelamigwaqo ngenxa yabo. Ngakho-ke akulalutho oluzasebenzela abantu beZimbabwe oluzazalwa khona.
Kule mbiko sitshona siyibona lapha abanye besithi kulokudonselana phakathi kukababa uChiwenga lo uMnangagwa lanxa nje bona beZANU-PF bekulandula, ubona uChiwenga encintisana lo uMnangagwa yini la edinga ukuba ngumkhokheli webandla?
Angiboni kusenzeka lokho. Akujwayelekanga ukuthi emabandleni anjengabo ZANU-PF kwenzeke izinto ezinjalo. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kungenzeka. Ngakho-ke akukhangelelanga nakancane ukuthi kungenzeka. Kuzaba yinto nje esiyazi ikhona kumbe esiyizwa ikhona ukuthi kule mpikiswano kunokudonselana phakathi kwamongameli nomsekeli wakhe. Kodwa angiyiboni into yakhona isisiyakwenzeka ku-Congress. U-Deputy Vice President esephakamisisa nje esithi ngikhona nami ngifuna ukungena. Nxa ngabe efuna ukungena uyabeza nominethwa. Kusemanje kusekubonakala ukuthi kumandani, kodwa kangiboni kusenzeka lokho.
Ubaba uMnangagwa engakhethwa kuCongress lapha adonse kuze ukhetho ngomnyaka ozayo, anqobe abe ngumongameli njalo kweminyaka emihlanu, ngemva kwalokho ubona isima eceleni yini evulela ubaba uChiwenga kumbe sizabona kuguqulwa isisekelo sombuso weZANU mhlawumbe leselizwe eqhubeka njalo encintisa?
Angekuphike ukuthi kungaguqulwa isisekelo selizwe seZimbabwe ngoba asikwazi ukuthi emicabangweni yabo kambisa ngambe kodwa njengabantu esibazi bethanda ukuhlala ezihlalweni ngeke kumangalise nxa ngabe bengaguqula isisekelo sombuso. Kodwa-ke njalo nxa engaphuma njalo kungeke kumangalise. Kodwa-ke ngizama ukuthi ahlale okwedlula iminyaka le engutena ivunyelwe isisekelo sombuso nxa ukuthi izanpf iphathele phakathi ilile. Angiboni ukuthi iyabisele uncedo akasamandla akanakuhlakanipha okungamenza ukuthi avuse ilizwe aqinise izanpf ngale kuka-Tech 28 kuyabe sokuyiqedisa nje ayithele emagodini.
Ibandla leli lithi lizaguqula njalo inhlelo ezingaba lomthelela kuhulumende esingathi kuformulator ipolicy. Kukhona yini okutsha obona mhlawumbe bekuletha okungathuthukisa impilo kaZulu weZimbabwe?
Akukhona kancane, ngabe kwakukhona ngabe sasa kubona kudala eminyakeni engu-42 besesihlalweni. Ngakho kuzabe kuyikhona lowo press ukujwayele ukuthi lapha nalaphana kuyenzeka lokhu nalokuyana. Kodwa ebantwini abaningi, izigidigidi zabantu asoze zithintwe yilokho okuzakwenziwa ngane ngaphandle kokuthi kuphela zihlupheke okwedlula lokho okuyikho khona. Asivumeni ukuthi soluhanjiwe uhambo alisilubonile aluhambi ngendlela efaneleyo. Lapho esiya khona sikho lapho abantu beZimbabwe abafuna ukuya khona. Ilizwe selidikela liyamsebenzisa liyalutho ngenxa yalezo ndawo mapolicies okukhulunywa ngawo. Ngakho-ke ngangiboni ukuthi kuzaba nenguquko kuma-policies lawo ze kukethwe impilo entsha ebantwini beZimbabwe. Kuzaba yiqondiswa nje ezingazali lutho.
Live talk namhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokubhalisela ukuvota nganye lokuthi bathini ngempumela yokhetho lwakwele Kenya olusanda kugqitshwa. Uhulumende uthi usezakhangelisisa ukukhuphula isigaba seholo lezisebenzi zakhe esibhadalwa ngedola leMelika esama allowances kanye laleso sigaba esibhadalwa ngedola leZimbabwe. Lokhu kubikwe ngumnumzana Mthuli Mncube, umphathi tambo wezemali. Izisebenzi zona lokhu ziqina ngelokuthi zifuna iholo lazo lonke libe lidola leMelika ngoba indleko yonke yempilo isihlawulelwa ngaleli dola. Izisebenzi zikahulumende lanxa zisamukela isaziso sikahulumende lesi, ingxenye iholo lazo elibhadalwa ngedola leMelika zona zithi ngabe lonke iholo langkhona lihleli libhadalwe ngumqhatshi ngedola leMelika, hatshi ukuhlanganisa leZimbabwe elingasasebenzi endaweni eziningi zelizwe ezitolo lakwezinye indleko zempilo. Umnumzana Anthony Majongosi, isikhulumele senhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-UBH, uthi bafisa ukubana iholo lonke baliphiwe ngedola leMelika.
I-government yathi izosifakhela, izozama ukusifakhela i-USD, amadola e-America. Bonga, ingasifakhela ama-US dollar, siyakubongela kukhana. Bathi zoithi izofaka enye imali abe ama-RRTGS, enye ama-US dollar. Kodwa thina siyaqhubeka phambili sithi hayi, thina sifuna imali yonke leyana ibe ama-US dollar, yikho kuthi sikhwanise ukuthi siphile kuhle.
Umnumzana Lindi Nkosi Maqathelana wenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association uthi kulecebo elihle, kodwa kumele kube lesiqiniseko sokuthi ngokwesikhathi eside lokho okwenziwa nguhulumende.
Mbonani, abantu abaningi bazayimukela ikakhulu nxa ikhwezwa nge-US dollar. Kungenxa yokuthi into eziningi esesizithenga kuma-services lento esizithengile ezindlini sezithenga kakhulu, ibasis sisiba yi-US dollar. Kodwa engabe sengikwesabela yikuthi uhulumende engabe kambe ulayo imali kuyenelisa ukusustaina i-US dollar salary leyo na, ikakhulu considering ukuthi inhloso yabo ibingeyokuthi bekhangele bebuthelele izimali ukuthi senelise ukuthi sihole imali khona yokusiholisa okwesikhathi eside.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli seyinye njalo inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ. Yena-ke upha umbono wakhe ngaleli nyathelo elifuna ukuthathwa nguhulumende.
Umbiko Mthuli lo Mamvima abasinikeza wona njengabameli bezisebenzi okuthi bazakhuphula imali ye-US dollar ngo-September, babuye bakhangele behlaziya leyi RTGS isitshengisa ukuthi uhulumende usaselo mangu omude phakathi kwakhe lesisebenzi. Besicabanga ukuthi umhlangano lo ngokusondeza eduzani phakathi kwezisebenzi lo hulumende, pho uhulumende kafuna ukubona ukuba izisebenzi bazenelisa ukuphila.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye lowezisebenzi zikahulumende uMnumzana Larry Mavima batshele abameli bezisebenzi emhlanganweni oqhutshwe ngamaviki edluleyo ukubana basahlolisisa umcabango wokukhuphula iholo lazo ngenyanga kampandula kanye lokwengeza isigaba seholo elihlawulwa ngama-RTGS. Uhulumende uthi uyaqakathekisa impilakahle lenhlalakahle yezisebenzi zakhe, kodwa inkinga isuka ibe ekuthini akenelisi ukuthola idola lemelika lula elenela uholisa izisebenzi zakhe. Uthi kodwa uzakhuphula isilinganiso semali yama-RTGS kusiya ngokuthi umuntu vele uthola malini izisebenzi zikahulumende zamukele lumbiwo. Ngemibono ehlukeneyo abanye besithi leli linyathela elingelaqiniso mbavelele, lale imali efakwayo ilidola lemelika ingelabizo ingeyama allowances kuphela okungenzeka ukubana ivuke ikhitshiwe loba nini. Kunje sihlala zisethusela ukukhalala umsebenzi ngoba iholo lazo lingahambelani lentengo esezidolo layo yonke indleko yempilo. Inhlanganiso ye-Business Economic Empowerment Forum, BEEF, encedisa abantu ukuqalisa amabhizinisi atshiyeneyo aguqela ukulima, ukuyembala, ukuthenga lokuthengisa. Kumaviki edluleyo babe lethuba lokuqhuba imihlangano yemfundiso besabelana labalimi ngendlela zokulima ibilebile. I-BEEF ithi yona ipha abalimi inhlanyelo ngoba yiyo evame ukuba lentengo ephezulu lolwazi lwendlela zokulima lesi silimo. Ukayena kumete saithi we Studio 7 ubelethuba lokuxoxa lomqondisi wale inhlanganiso unkosikazi Lindiwe Mpofu Mahlahla echasisa kabanzi ngolinywa kwebilebile.
I-BEEF yaqalisa ngokuqalisa kwahulumende lo omutsha eZimbabwe, njalo yinhlanganiso eyabunjwa ukuthi imele abantu kumabhizinisi ngendlela ezitshiyaneyo, kuba futhi befinyelele ukukhuluma lohulumende ngendlela ezinhle. Inhlanganiso ye-BEEF ikhuthaza amabhizinisi amaningi. Ngaphandle kokulima, sikhuthaza ukuthi abantu abakhangele i-tourism, i-manufacturing, i-mining, njalo nendaba ze procurement. And endabeni yokuthi sikhangela bomama, sikhangela bomama abo youth namadoda, anyone okubhizinisi simkhangele.
Ungasitshela ngamafitshane ngemihlangano elibe layo kule iviki ephelileyo, belihlose ukuthi lenzeni?
Inhlanganiso yethu ye-BEEF ebesilayo eBulawayo laseKwekwe leHarare besikhuluma ngendlela yokuthi abantu bengalima njani ibilebile langentengo yayo lokulithengisa ngaphandle kwelizwe.
Ungathi kungani likhetha ukukhuthaza abantu ukuthi balime ibilebile?
Ibilebile kuze silikhethe yisilimo esingcono kakhulu, njalo asibizi izinto eziningi ukuba lilinywe. Lingalimeka lingalandlelo eziphezulu kakhulu, njalo futhi liyafuneka ngaphandle kwelizwe.
Singathi esikhathini esiningi abalimi bakhala ngokuncediswa ngenhlanyelo lokunye okunjalo. Lina njenge-Business Empowerment Economic Forum libancedisa ngani?
I-BEEF incedisa abalimi ngokuba subsidizela inhlanyelo, ngoba inhlanyelo yebilebile iyadura.
Ubona abantu belwemukele njani uhlelo lwenu lolu olokulima ibilebile elilukhuthazayo?
Abantu bathokoza kakhulu ngendaba ye-BEEF ngoba sesihlanganise abantu lohulumende, njalo sakwanisa ukutshintsha amanye amapolicy kumabhizinisi lama-industry lapha eZimbabwe ukuthi abantu besebenze ngendlela.
Lo ke ngunkosikazi Lindiwe Mpofu Mahlahla, umqondisi wenhlanganiso ephathisa abamabhizinisi amancane agotela okukulima.